Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazo muhle zulu kandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ka 12 Ntulikazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezokhetho olwe ZEC soludinde amaphepha okuvotela ama ballot papers lanxa kulokukhonona kwabamabandla aphikisayo. Ukuba ligqweda elamela inkampani yamafutha ezuba petroleum okwenziwa ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa kuze kuxotshwe izisebenzi kusolwa inhlanganiso yezisebenzi.
Udube esihlalo yikuthi abantu labo okukhuluma okuthiwa mhlawumbe balodubo ngabantu abadingwe libandla esiphikisana nalo elenzani.
Esigabeni sethu lapho sixoxa khona ngodaba lobandlululo i-tribalism lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Yebo yebo, bakhona abantu abasuka ngapha emandebeleni besiyasebenza le emashonaland. Kodwa ke balutshwani labo bantu kakhulu ngoba phakathi kwabantu abangu-10 oyedwa kuphela nguye ovela ngapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezokhetho olwe ZEC soludinde amaphepha okuvotela ama ballot paper lanxa kulokukhonona kwabamabandla aphikisayo abathi bekumele abe khona lapho kudindwa la maphepha ngoba engasetshenziswa ukuqilibezela kukhetho. Omunye ukomishina we-ZEC umnumzana Qhubani Moyo utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amaphepha asedindiwe. Lawo maphepha adindiweyo ngawokhetho lokudinga umongameli welizwe. Amaphepha okudinga abazamela idale lephalamende lamakhansila wona awakadindwa. Izolo, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bomanyano MDC Alliance batshengisele eHarare bekhonona ngokungamukelwa kwezikhalazo zabo ezigoqela ukudindwa kwamaphepha lokuvota.
Direct from Washington, the voice of America.
Inhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Workers for Justice isisole umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngokumela abenkampani yamafutha eZuba Petroleum ekuxotsheni izisebenzi kungelambadalo ngomnyaka ka-2015 besithi lokhu kuveza sobala ukuba ngumuntu ongelazwelo lwezisebenzi. Okunengi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
UChamisa wayengomunye wamagqweta ayemele inkampani yezuba emthethwandaba lapho eyamangalelwa izisebenzi zayo ezazigxotshwe umsebenzi okungekho emthethweni. Impumela yokuthonisiswa kwalelo cala yanika umqhatshi imvumo yokuxotsha izisebenzi bengaziswanga okwenyanga ezintathu andubana zixotshwe njengokwashiwo ngumthetho okwaba yinto eyahle yenza amankampani amaningi athatha lelo thuba lokuxotsha ezawo izisebenzi inkulungwane lezinkulungwane zabantu zalahlekelwa ngumsebenzi. Ekhuluma emhlanganweni lentaleni zindaba eHarare, isikhulumeli seZimbabwe Workers for Justice umnumzana Dawurai Gakanje uthi uChamisa imbangela yokuhlunyezwa kwezisebenzi ngenxa yokuphatheka kwakhe kulolu daba ngo-2015.
In short memory, there was one particular leading voice who was never held accountable for his role in this immoral decision.
Kule gqwetha elisakhulayo elathola inkazimulo ngesenzo esibi. Igqwetha leli lalwela icele labangcindezeli, lehlula izisebenzi. Lalwela icele lwabalenotho, hayi abahluphekayo. Igqwetha leli nguNelson Chamisa. Yena uNelson Chamisa onguye namhlanje osekhokhela iMDC Alliance ibandla elavela kuzisebenzi. Yena lo uNelson Chamisa osezithi umela izisebenzi kanye labadubekayo. Akula bukhokheli obunjalo.
Ugaga nje uthi inhlanganiso ezifana nabo Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU azisananzi ilungelo lezisebenzi ngoba seziphatheka kwezombusazwe, ngakho ke eyakhe inhlanganiso yiyo yodwa emqotho ukumela ilungelo lezisebenzi. Okumangalise abaningi akade besemhlanganweni lo yikuthi kungani linhlanganiso iveza udaba osole minyaka emithathu khathesi ngesikhathi sokhetho.
Indaba leyi esikhangele press conference eyenziwa iZimbabwe Justice for Workers esinanzelela ukuthi laba abantu bale political agenda kakhulu ngasikhangele ukubana uChamisa kwakungasuye i-main lawyer ku-case yakhona. Besides asikhangeleni ukuthi i-judgment kuyenziwa ngamajaji ayenziwa ngulawyer omela ikhampani. Njalo sibe sesizibuza ukuthi kanti babengaphi laba bantu phakathi kwesikhathi sonke, njengokuthi ngo-2017, 2018 tini wonke babengaphi, kungani bengakwenzanga lokhu kungakaqalisi ukhetho.
Isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda yena uthi isida sezisebenzi kuleli lizwe akusichamisa kodwa yiZANU-PF.
Ngibone ngani udube sihlalo yikuthi abantu labo okukhuluma ngokuthiwa mhlawumbe balo dubo ngabantu abadingwe libandla esiphikisana lalo eleZANU ukuthi bazame ukungcolisa igama likaPresident Nelson Chamisa. UPresident Nelson Chamisa ngeke thiwa uphambanisile ngoba ubesebenza. Udubo olukhulu kuzisebenzi kumbe ebantwini abaningi kwele Zimbabwe ngolokuswelakala komsebenzi okwenziwe iZANU. Kunjenje namhlanje abantwana abaphuma ema-university, abaphuma ema-college, abaphuma bo-form 6 ngabalayo imisebenzi kuleli lize. Ngibone ngani iZANU ingabe yenze kuhle nxa ingaqinisa kulokhu ekuthi izama ukucabanga kahle ukuthi imisebenzi ingavela ngaphi. Kungasenani abantu beZimbabwe bazavota mhlaka 30 July, bazavotela uPresident Nelson Chamisa ozayenza kube segcekeni njalo kube lula ukuthola umsebenzi kuleli lizwe kuwo wonke umuntu. Ngakho sikhuthaza zonke izisebenzi ezingathinywanga iZANU-PF ukuthi zicabange ukuthi zingancedisana njalo noPresident Nelson Chamisa ukulungisa indaba yomsebenzi. UPresident Nelson Chamisa lohlelo lwakhe olwe-smart program oluzalungisa imisebenzi eminingi kakhulu ngesikhathi esincane esilandelayo.
Iningi labantu elizweni liyakwazi ukuthi ibandla eliphikisayo elamelana lo ngokuqinileyo lombuso wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngele MDC elabunjwa ngumanyano wabantu ababemele izisebenzi abanxusa ingcwethi kwezomfundo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Imele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Botswana zithi abamabandla ezombusazwe babachiye ngaphandle ngesikhathi bekhankasela amavoti okhetho oluzayo. Ele Botswana lilenani eliphezulu labantu beZimbabwe, kodwa akula nkokheli yamabandla akhankasayo esike yalugqoba izokhuluma labo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Amabandla afanele ZANU-PF kanye leMDC Alliance seke aphuma phandle kwelizwe ukuyakhankasa emazweni anjengeSouth Africa kanye leUnited Kingdom kuyindlela yokunzama ukuqinisa amathuba okunqoba kukhetho oluzayo. Noma nje abangaphandle kwelizwe bengasuke bevunyelwe ukuvota besemazweni abahlala kuwo, amabandla amaningi abona uqakathekile ukufikisa umlayezo ngoba labo baqakathekile ukubeni lesabelo kundaba zelizwe labo. Iningi elingaphandle kwelizwe lithumela imali eningi encedisa ukubamba umnotho welizwe, njalo labo balakho ukukhuthaza isihlobo kumbe abangani abasekhaya ukuthi bavotele liphi ibandla. Akukhangelelwanga ukuthi abahlala kubobhilithani bephaphe bayekhaya ukuyavota noma nje amanye amabandla akhankasa kuleli lizwe. Okumangalisa abanye abaseBotswana ukuthi amabandla wonke kazange azihluphe ngochapha uRamakhwebane engena kwele Botswana ukuzokhankasa. unkosazana Irene Dube uthi indawo esifanele Francis Town ziseduze leZimbabwe njalo zilabantu abekhaya abaningi obe kumele kukhanye amabandla akhankasela ukhetho.
Ngakhayela iFrancis Town iseduze lendawo ezininye emathebeleni kanye lakobuloya. Sibona ama-politicians amaningi ephapha esiya kubo UK eseqa abantu abangenelisa ukuvota eBotswana. Abantu abase-UK amathuba abo ukuthi bahambe bayavota amalutshwane. Nxa sikhangela umuntu osuka seFrancis Town esiyavota ePlumtree.
Abanye njalo bathi eleBotswana alikaze libe yindawo etshengisa ukuthakazelela kakhulu ezepolitiki njengokwenziwa ngabeZimbabwe eSouth Africa. Umnumzana Desmond Dube uthi mhlawumbe abeZimbabwe eBotswana kumele batshengise isifiso lolwazi langendaba zenza umbusazwe kukhanye ukuthi basekela liphi ibandla ukuze bakhange abakhankasayo.
Mhlawumbe azibonakali njengabantu abale-interest kakhulu kwezepolitics ukwenza ama-political parties angawuboni ufanele ukuthi bezokhampeyina lapha kithi. Kodwa noma kunjalo kumele bebuye bona ngithi yaba badinga ukuvotelwa lokuthi beyela amavoti amaningi.
Unkosikazi Sandile Chuma yena osebenza eHabroni uthi amabandla akhankasayo kumele abone ukuthi ayafinyelela abantu ngobuningi ikakhulu ngoba abeZimbabwe baseBotswana besenelisa ukuya ekhaya ukuyavota ngoba kuseduze.
Uyadanisa ukuthi awuboni ngisho lo muntu kumbe ibandla elilodwa lizama ukuzokhanga abavotayo abahlala kweLebotswana. Ngisho lamabhakani wokukhansa awakho endaweni ezinjengemngceleni uma ungena eZimbabwe.
Ngaphambi kokhetho olwabanjwa ngo-2013 kwakule nhlanganiso kanye lamaqembu ezombusazwe ayisekela amabandla athile ekhaya. Kodwa abanye ababekhokhela lezi nhlanganiso sebabuyela ekhaya kukanti abanye baphela amandla okwenza amabandla ekhaya engatholi abantu angangena ngabo uma efuna ukuzokhankasa kweLebotswana. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweLebotswana.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni siyevota. Kuhlandla labancintisa kukhetho lamhlanje sixoxa lodinga ukuba ngumeli wenketha emganwini edale lephalamende olilunga le-Alliance for the People's Agenda i-APA ekhokhelwa ngowake waba ngumphathintambo wezenotho umnumzana Bekuthemba Jele nguye ke ozamela inketha emganwini. UJele uqale ngokuchasisa azakwenzela uZulu alibana ethe wanqoba.
Ngikhangelele ukuthi ngikwanise ukumela izikhalazo zabantu eParliament. I-devolution of power seyisilayo ku-constitution kuze kube lanamhlanje ilokhe ingakafakwa i-ZANU-PF ilokhe idonsa inyawo. Sifisa kakhulu ukuthi sengathi nga i-devolution iyalungisiswa. I-devolution nxa ilungisiswa kufanele ukuthi izabelo zikwanise ukuzibusa ngendlela abantu abakwanisa ngayo, njalo lakho konke okutholakala ezabelweni esingathi ngesikhiwa ngama-resources kumele kube sezandleni zabantu, abantu babekwazi ukuthi balungisane, hatshi ukuthi yonke into ibisenziwa eHarare ngokunye kwalokho esifisa ukuthi sikulungise. Njalo ikakhulu sithi thina sifuna ukumela abantu babe yingxenye yalokho lalokho esikwenzayo, ukuthi konke esikwenzayo kwakukhanya leParliament sifisa ukuphenduka njalo sizobavikela ukuthi senzeni eParliament njalo bafisa ukuba kwenziweni.
Kusensuku zatshwala ukuthi lwenziwe ukhetho, ungabatshela waphi amazwi abantu benketha mganwini?
Abantu benketha mganwini ngifisa ukubatshela ukuthi kabalungiselele ukuyavota, njalo nxa belungiselela ukuyavota kabakhangele abantu abafisa ukuthi babamele. Kusukisela ngo-1980 kuze kufike namhlanje besibakhetha abantu ukuthi bayesimela, sibakhetha nje kuphela singazange ngesinanzelele. Asikhangeleni ukuthi umuntu ngumuntu onjani, umuntu okwasebenza ngaphi, lapha akasebenza khona waziwa njengomuntu onjani. Kakube ngabantu abathembakeleyo, singathi thina sivotela abantu sisitsho umuntu wokuthi lanxa ungathi akumbambeli imali yami lapha mbophi izicathulo uyathi sisuthi uyavuka uthole engasekho. Asivoteleni abantu abathembakalayo abazasimela ngobuqotho. Siyi-team enketha, kulama-councillor esilawo. Ngiyabakhuthaza abantu, mina ngingubekuthemba Jele ngu-MP ilo Tsopo Moyo owathi 24 councillor, ilo Khumbulani Dube owathi 25 councillor, nizokuba lo Blessed Mpofu ukhansela ka ward 26. Ngithi kabavotele i team apha, bavotele i team ekwazi izikhalazo zabantu ezabasebenzela ngendlela egcwele.
Hello ke ngumnumzana bekuthemba jele oncintisa ukukhetho lokudinga ozamela inketha emganwini edalela eParliamente njalo engowebandla le Alliance for the People's Agenda i apha. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona ngodaba lobandlululo lwemihlobo i-tribalism namhlanje kusigaba sesine sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye wezinkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo.
Wabi-tribalism le kumbe ngithi kubandlululana lokho kukhona phakathi nakwelizwe kulento eyodwa kuphela engakuqeda ba kungaqedwa kuphela ikuthi omunye aphiwe zakhe, omunye aphiwe zakhe. Yikho kuphela okuzaluqeda lolu bandlululo. Kungasikho lokho, kuyabe kuyikuyengana kuphela.
Khona lukhulu okunganani lolu daba ngoba sizwa abanye abavela kwezinye izigaba besithi hayi abantu beMandebeleni yibo abakhala kakhulu kodwa ke siyasibabone labo bezosebenza ezigabeni zethu.
Lolu daba baba lukhulu kakhulu njalo lusukela kudala lolu daba olobandlululo ole tribalism. Lusukele kubo 1893 lapho abelungu abahlangana khona labe sishoneni abemashonaland bezohlasela eMatabeleland. Ngalokho kwahle kwaba lokhophe lonolo kwaba nje isikhathi sokuthi zonke izikhathi kumele laba abempumalanga izazi zasempumalanga zibe yizo eziphezulu kwalabo abangapha baseMatabeleland. Kwabuya njalo futhi langesikhathi sempi kwaba yikho lokho futhi kuze kube kufonywe iZANU PF. Yafonywa ngobandlululo futhi kuyikuthi kasifuni ukuthi sikhokhelwe yilaba bantu. Kwathi kusuka ke lapho futhi kwabuya la ngo 1980 ngathi mina kusukela ngo 1979 eLancaster House. Kwaba futhi lobandlululo lapho abelungu lalaba abempumalanga amashona bahlangana futhi babandlulula abantu besiNdebeleni ngokuphanana. Ungakhangela amasithabo, ungakhangela yonke indlela abayenza ngayo benza ukuthi abantu besiNdebeleni babe ngabantu ababandluliweyo. Kwasuka futhi kwaya ngo 1980 uyakhumbula kule ndaba yanale ekuthiwa iGugurawondile yaba yindaba futhi yokubandlulula laba bantu lokhu kuthuthwa abantu bevelale bezobekwa ngapha. Kanti-ke yebo ye bakhona abantu abasuka ngapha eMandebeleni besiyasebenza le eMashonaland kodwa ke balutshwani labo bantu kakhulu ngoba phakathi kwabantu abangu 10 oyedwa kuphela nguye ovela ngapha. So ubandlululo lolo esikhuluma ngalo lubandlululo osolule mpande olusukela kudala lukhulu ubandlululo lolo kathesi soluvela ngokwenzakala izenzakalo zonke ezenzakalayo. Ungakhangela ekuqhatshweni lukhona, ukhangela ubone ezikolo lukhona, ezibhedlela lukhona, emachurchi kanye lukhona ngoba uzakhangela amachurchi angapha eMatabeleland kuyabuya kukhulunywe ngesishona ngapha. Ukhangelela ukuthi wonke umuntu wangapha kumele avesazi isishona. Kanti-ke le kibo akwenzakali khonokho. So lubandlululo babo solule mpande osokunzima ukuthi khona ulusuphone.
Manje nxa sikhangela okwenzakalayo ikakhulu konokuchoyo emisebenzini lezinye indawo siyabona ukuthi bakhona abanye abathathanayo omunye evela omunye elishona omunye elindebele kodwa kungabi lo lenkinga khona apho ungathini wena ngakhona
akusilo qiniso ukuthi ngekele ukuba lenkinga ekuthathaneni kwalabo abantu ngoba abavele bona abantu ohlelo lokuthi bazothatha ngapha kithi ngakhangela isikhathi esiningi bona yibo abuya bezothatha ngapha ubusukhangela ukuthi khona indlela yabo yonke yena ingeyobandlululo ingeyokufuna ukuthi ngapha thina singabi namandla okukhuluma ngoba siyabe sesilabazulu emandebeleni kuyawuso kulabazulu laba abantu abasela amandla okukhuluma okwesibili ukuthi khona kukalutshwane ukuthi abantwana bakithi bayeluphalela khona bazaliswa nxa sebekhulile babiselwe emuva futhi so ke leyo nto ayisiyo nto eliqiniso enziwa ngeqiniso indlela eyinye eyobandlululo eyokufuna ukuthi laba bantu bangakhulumi ngoba nxa sokuloku ngizukulo kwala sokusibanzima ukuthi abantu besindebeleni bakhale ngalezi zikhalo kade ngikutshela ngazo izokuthi ezikolo ezibedlela yonke indawo nje empilweni ekuqhatshweni kuba nzima ngoba sokuhlanyelwe inhlanyelo lapha phakathi soke ikuthathana okungela qiniso lokho esikhuluma ngakho.
Hallo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye wezinkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma ke kudaba lwethu lapho esikhuluma ngokubandlululana ngemhlobo i-tribalism. Lalelani njalo kusasa lapho esizalipha ihlandla lokucina silobani ke kusasa zithiyana indlebe lizozizwela.
Yebo 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 mtsakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulabantu abathi kulungile ukwenziwa ngumanyano MDC Alliance olamalunga atshengisele izolo emgwaqweni yeHarare bekhonona ngokwenziwa iZimbabwe Electoral Commission abathi iyala ukubanika ugwalo lokuvota njalo lokubatshengisa ukuthi ama-ballot papers aprintwa ngapi njalo njani. Umnumzana iPitule Maphosa owebandla leZaphu usungula lolu daba bexoxa loGibbs Dube.
Iveki yona kumele benanzelele ukuthi ukhetho alubanjwa ngendlela abakubamba ngayo. Esikwaziyo kuyisecret ngendaba zokhetho yivoti yomuntu mzwana we ballot casting. Okunye iprocess le kumele ibe as transparent as possible ukuze abantu bonke besiphiseke njalo impumelelo yankhona ibe credible. Kodwa kathesi ngendlela akubambe ngayo hayi asikhangeleli ukuthi kuzaba le credible i-result ye-election le. Njoba iprocess yankhona ingekho free njalo ingekho.
Ngizokuthiwa ke silo baba uPrince Dubeko Sibanda ukhona khona lapha ecingweni. Baba Sibanda kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani kuwe?
Ngisiyaphila kakhulu ubaba uDubeko Sibanda ubandla le-MDC ikhokhelwa ngumnumzana uNelson Jamisa.
Into yabo kasiyithandi, into esiyifunayo ukuthi eZimbabwe nxa kuya kuba lokhetho lalube lukhetho luyaba lukhetho olukhululekileyo. Ukhetho luyakwenza ukuthi umuntu wonke nxa ekhangele bone ethi hayi lapha sibili into eyenziwayo into yomuntu wonke hathi into eyenziwa isenzelwe izano yo. UNelson Chamisa nxa ekhuluma ukhulumela ubuningi beseZimbabwe abantu baseZimbabwe yiba batho njalo ukuthi ayisesidiniwe ngama-elections ahamba ayephekwa nsitha funa ama-elections ayabe ephuma mgceke sibe kwazi ukuthi hayi esimthandileyo ngulo esingamthandanga nguzibani.
Mm-hmm. Siyawuzwa kakhulu ke baba Sibanda. Sicela ubambe konapho sesilobaba ke uDavid Ndlovu webandla leZANU-PF.
Constitution iyavumela abantu benza abakufunayo. Ilungela ukuthi bademonstrate, badingisele. Kodwa ke isethuphayo ukuthi i-demonstration that kukumthetho can't be changed by mere demonstrations. I-Act of Parliament efaka imithetho, yeguqula imithetho. Besides that, ingademonstrata kuphela ngoba izekho, as far as I'm concerned, isebenza ilandele parameters zomthetho we-electoral law. And izekho cannot change those laws. Nxa izekho singahlala phansi iguqula imithetho, iyabe isenza into engekho emthethweni. Izekho, I'm sure izaziphendulela, kodwa mna ndeqinisa ukuthi konke abakwenzayo balandi bakwenza belandela umthetho abawuphiweyo. And as long as they are within the confines of the law, what they are doing is legal. Now, my legislators, unfortunately, kwakumele ulungise eParliament. Nxa ungayehluleka ukulungisa eParliament ukuthi uphuma kuye-demonstrate, I don't know ukuthi yabo achievanga. Ufuna nje kuphela perhaps i-publicity engasoze incede lutho ngoba definitely okwenziwa izekho is within the confines of the law.
Mm-hmm. Baba Sibanda, akumphendule khonapho Ndlovu.
Hayi, uNdlovu uyatshengisela ngamandla akhe wonke ukuthi into othiwa ngumthetho kayifundanga. Kutsho ukuthi nxa efundile uNdlovu angabe efunde okunye, mhlawumbe ufunde okwe-environment, kumbe angabe efunde okunye, kumbe ngumbalisi, kodwa okomthetho kakuzwisisi. Into esidingayo thina njengebandla le-MDC kuguqulwa komthetho. Umthetho uvele ukhona. Nxa singalandela i-constitution yeZimbabwe iyatsho ukuthi uhulumende kanye lengatsha zonke zikahulumende zibanjwa ngamandla ngomthetho ukuthi khona umuntu waseZimbabwe, i-citizen yaseZimbabwe nxa idinga enye information yabe iyifuna, leyo information kufuze khona ibe khona available. Now kusobala ukuthi khona izekhi uzizekhi noma i-independent kodwa lugatsha lukahulumende waseZimbabwe. Lugatsha lukahulumende waseZimbabwe ke izekhi ibanjwa ngamandla ngomthetho ukuthi khona yona ngokwayo kakufuzanga ukuthi ifihle izinto ofuze ukuthi zenza kahle. Njalo lomo mthetho wakhona we-electoral act la uyatsho ukuthi khona izekhi kufuze ukuthi irane ama-elections ngendlela e-transparent. Now i-transparency esiyidingayo-ke ingabe ingadifayinwanga phakathina komthetho. Kodwa thina into esiyidingayo ngeyokuthi awungeke warana i-election kodwa ngapha ufihle impembe. Ngoba into esitsho ukuthi i-ballot paper yikho phela esikusebenzisayo ukuthi kuyekhethwa ukuthi okhethwayo ngubani. Awungeke wathi wena siyangena ekhethweni ngapha ufihlile i-ballot paper lingakhanyi ukuthi livela ngaphi, liya ngaphi. Thina sikwazi ukuthi kususela ngo-2008 besilokhu sikhala ngokuthi ama-ballot paper silawo, ngama-ballot paper avele e-Russia, ngama-ballot paper avele e-China. Kanti bona bezekho into yakhona abayesabayo ukuthi thina siye kuba khona sikhangele sibone ukuthi kanti lokhu abakudindayo badindani.
Wothi Mthatha Ubaba uCyprian Dube.
Ukutshengisela okwe-MDCT or ngisho kwe-MDC Alliance kurarithi ngoba ungakhangela ngendlela okwenziwa khona into eyenziwa yizekhi ayilunganga ngoba ivalela abanye bonke abantu ngaphandle ukuthi bakwazi ukuhamba bayobona ukuthi kuphrintwa kanjani indaba yama-ballot papers, bavumela kuphela abantu bezani kuphela. Kukanti izekhi yona ngokwayo akufananga isebenze ngokokubandlula ngathi ngokokuchema ukuthi yona ngoba icheme naliphi iqembu ngoba ifakwe esikhundleni liphi iqembu. Kufanele wonke umuntu kube ikhwali, wonke umuntu alingane, wonke umuntu ahamba abone ukuthi ballot paper iphrintwa kanjani, iphrintwa ngendlela ekahle na.
Leyo yingxoxo yodaba lwezekhi ebisenziwa ngoGibbs Dube labalaleli be-Studio 7 abambalwa leziphathamandla zamabandla ajiyeneyo. Igama lami nguChris Gande, libe lelanga elihle, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.